VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 Mpandula 2019 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu swaye ngumongameli uRobert Mugabe sikhangelelwe ukuthi sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya sisiza lapha ekhaya.
Kulabantu abathi abalandaba lokuthi uMugabe uzancotshwa ngaphi njengoba wabhubha engalungisanga udaba lombhuqazwe kwekhukhulawundi.
Indaba yokuthi uMugabe uzoncwatshwa e-Heroes Acre noma uzoncwatshwa okuzwimba, ngibona sengathi yindaba engabalulekanga kakhulu ebantwini. Asinandaba ukuthi uncwatshwe kuphi.
Luqhubekela phambili udlakela oluqondiswe abokuza kwele-South Africa. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu swaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe sizalethwa kweZimbabwe ngolwesithathu angcwatshwe ngesonto. Lokhu kulokuxokozela okokuthi uzabekwa ngaphi. Umbiko lo wethulwe namuhla ngumnumzana Isaac Moyo, umqondisi wenhlelo zonke zehhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMoyo uthi kukhangelelwe ukuthi uMoyi uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare loba kulembiko ethi umdeni kaMugabe ufuna ukuthi angcwatshwe kozwimba esabelweni seMashonaland West. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi umnumzana Leo Mugabe, umzukulu kaMugabe, uthi akula muntu owathi umalumakhe angabekwa emathuneni eNational Heroes Acre. Okwamanje uhulumende weZimbabwe usenike uMugabe isicoco seqhawe lesizwe. Owake wamela itsholotsho edale lesenethi umnumzana Philip Gawule uthi bamelele isidumbu sikaMugabe njalo ukhangelelwe ukuthi uzancwatshwa eHarare hathi kozwimba.
Uhulumende ndawonye lephathi labemuli babhizi ngamalungiselelo okulethwa kwesidumbu sisuka khona ngalapha khona phesheya sisiza lapha ekhaya. Kusenziwa lo malungiselelo ukuthi kwenziwe umsebenzi ozalandelwa, uvunyelwana kulungiswa uhlelo luyilo ozalandelwa aze ayebekwa ngempelaviki. Kodwa esikuzwayo okuyiko kuphumayo ukuthi kukhanya kuvunyelwana ukuthi uMoyi former president uzabekwa ngesandla.
Uyabekwa ngaphi?
Indawo abekwa khona yindawo eyaziwa ngumuntu wonke, indawo efanelena iyodwa kuphela iNational Heroes Acre.
Ye, sizwa-ke abanye bekhuluma khona ngale-ke ukozwimba besithi kazange aphathwe kahle ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ngakho bathi bazondile kakhulu. Kulabanye okungani kuthiwa bafisa ukuthi angangcwatshwa e-Heroes Acre. Pho kungathiwani khonokho?
Umbono nje abantu abalahlekileyo abemuli kabakho khonapho obukhuluma emele imuli uLeo Mugabe kubeke kwabacaca wathi izinto zamanga zebulenjini abantu ade bezikhuluma lezo. Angabantu abade bekhuluma into zabo behlezi kwenye indawo befuna ukuxabanisa, befuna ukwenza izinto ezingayisizo emulini. Uhlelo lonjalo abalalo, uhlelo abalalo lolo olokuhlonipha imbono yemuli owukuthi umongameli uzabuthwa ayenaliswa endaweni yakhe efaneleyo eNational Heroes Acre.
Ye, sizakuthiwa lezi nduna ngikhona ziyahlala phansi kumbe sezihlale phansi zakhuluma ngodaba lolu zingathi angcwatshwe khona ngale-ke kozwimba. Kuzathiwani pho?
Azikho, akula nto enjanginayinaleyo. Njalo embonweni wami nangikukhangela ayikho induna engafika ebangeni lokuthithi former president uMugabe ayehlule ukuthi ayebekwa lapho endaweni emzini wakhe, emzi wakhe oqandayo.
Nxa sikhangeleke sibala imilayezelo yeWhatsApp into ezinjalo, abantu bayathuka sibili lapha bathi hayi sehambile yikho khonokho.
Basika besebenzisa ukuzonda okwamabandla ukuthi mina iphathi yami yileyana. Hhatha, akusebenzi lokuyana. Ngubani umuntu ongcwele khonapha emhlabeni? Nxa sifunda sihloniphe ubaba uMugabe njengokuthi sehambile, asithini thina sibeke ukuxolelana phambili.
yekodwa
ilizwe lethu liqhubekele phambili
yekodwa kulabanye phela abathi usehambe lodaba lokuground
ukutsho njalo nxa besise sehambe lodaba lokuground ngabantu nje abazondileyo abakhuluma into ezidinga ukuthi zidunge abantu abantu behlale bezondile bakusebenzise khona ukuthi baphume labakufunayo ubaba upresident okhona kathethi ubaba uMnangagwa uthe yena indaba yekuground ayisiyo ndaba ayifihlwayo indaba ekhona ayilungiswe ngendlela yakhona yikubona kabesa abantu bekhuluma bekhululekile lezi ndina lazo zikhuluma ngodaba lwakhona zikhululekile zithi akwenzwe lokhu zisipha ukuthi indaba le ilungisiswe isike ekugcineni
kodwa umnumzana George Mkhwananzi uthi akuqakathekanga ukuthi umuyi uzabekwa ngaphi ngoba wonela abantu abanengi
indaba yokuthi umgabu uzongcwatshwa eHeroes Acre noma uzongcwatshwa okuzwimba ngibona sengathi indaba engabalekanga kakhulu ebantwini asinani indaba ukuthi ungcwatshwe kuphi lapho ifamily yakhe ekhethe ukuthi imbeke khona yikho lapho okubalungeleyo kodwa ngabe kuya ngami Mthembu umgabe bekumele ukuthi kube yinto ehudulwa njengenyawo idindilize nje iyelahlelwe egangeni ingafakwa ngisho nasethuneni idliwe zinyoni zomango akusiyo into emele ukuthi ngabe abantu bazihlupha ngayo nje kuthiwe kufe umuntu omele aphiwe isithunzi bangaka abantu abadliwa zinyoni bedliwa zimpisi ngenxa yezenzo zakhe zobukiwe so ukuthi kukhulunywe ngokuthi ungcwatshwa kuphi mbona sengathi kuyikuthuka abantu abantu ngabe nje balandela izenzo zakhe ngabe bamlahla ngazo bamngcwabe ngazo bamvalelise ngazo khona khona ukuthi abekwe nje abole egangeni amathamba adojwe zinyoni
kodwa siyabona ukuthi kulabanye phela abangani bamsekela abakibo bathi babemthanda kakhulu njalo wathi bhubha inhliziyo yakhe ibuhlungu ukuthi wakhitshwa esikhundleni so ke khonapho ngathini
bakhona vele abantu abangaphelelanga emakhanda angithi sikhuluma nje sihlakaze kumhlaba wonke sikhuluma khonapho ukukhona le eMelika mla ngingaphi South Africa kulabanye abale eEngland kunye nakwamanye amazwe ahlukeneyo konke lokhu kudalwe izenzo zikaMgabe ilizwe okwakuyilizwe elinamandla nomnotho yonke into ihamba kakuhle wafika walibhubhisa laba lichibi lembhubhiso sikhuluma nje akusekho nto enhle kuyalanjwa akunamisebenzi akula mithi ezibhedlela yonke into ifile kungenxa kaMgabe laba bamthanda upho bathi bamthandela ukuthi ubenzeleni ngaphandle kokuthi athathe isizwe asihlakaze siye kuba ngabantu abachaywa ngabanye abantu emazwe nabo be-exposed to xenophobia ayikho into umuntu engamthandela nomgabe ngaphandle ma ubukhunkuli bakhe bebenza ndawonye laye labo yibo abangamkhalela uma kunjalo nabo kumele ke kwenziwe khona nokho kumele kwenziwe kumgabe bafe kubi nabo balahlwe bangena iganga
akuthiwa esintwini ukuthi umuntu engabhubha kumele ahlonitshwe abantu bakhulume nje bengani bazidobile
baba uDube uthi kuyabe kukhulunywa ngabantu abanjengomgabe yini na abaqedisizwe kuyabe kukhulunywa ngomuntu olamacala amancane nje ukuthi mhlawumbe ubelisele ubekatshontshe laphana thinti yibo kuthiwa umeseji onile hhayi musani ukuthi likhulume kakhulu ngezenzo hhayi lo aqedisizwe kambe i-50,000 people ayibulala emathebeleleni i-100,000 azilimazayo zaba izilima i-1,000,000 le ayihlakazi yagcwala umhlaba wonke izinto ezincane ezingayenza ukuthi kuthiwe makukhulunywe kahle ngoba ubhubhile lo kakukhulunywa kanjalo ngaye
umfundisi Edson Dube ohlala eTsholotsho uthi abantu abaningi lokhu bezondiswe ngokwenziwa ngumoyi
abantu benkosi ukufa kwadalwa umuntu omdala yebo naye utshonile kulalokhu lalokhuyana njengoba lani liyalibona isemahlukaneni endlela ilizwe lisemahlukaneni endlela libe lifanele ukuthi phela abadala nxa belala bexazulule lokhu lalokhuyana ngoba kulokunye nje abantu obabekhangelela ukuthi ngubaba engubaba kanjalo phela echiye kukhumiswa nomlotha thina we believe njengebandla njengechurchi ukuthi ukuphila ikuxolisana lokuxolelana yikho kuthiwa ukuphila ike esikukholelwayo lapha Mthembu kudala uchiye izinto semahlukaneni endlela abantu benkulu abantu belokusula ngikhangele lapha kuma WhatsApp yebo mina hayi kayikho kulokho but kodwa njengomfundi sikhangele kuma WhatsApp abantu kabakhali abantu bayakhala bamkhalela ubaba
njengoba bakade phethulizwe for many many years abantu bachayaza nje bakhuluma lokhu nalokuthana maqondana nalokhu nje
ikumele babhodle njani njengoba kuningi ongalungiswanga okugoqela i-ground
kulaba abakhona phela kube ngayedwa phela umdala kunabadala phela kade belabo kathi indaba bona bengathathi leso sinqumo labo behlebe bebonane labantu babo labantwababo ukuthi hayi badwa bethu bakithi yeyi kwaphambaniseka lapha nalaphayana yeyi amaphutha akahlaleli lani lingawenza amaphutha
lokhu kusekelwa ngumfundisi Raymond we-Baptist Church
bethi kangelele ngamesho abomvu ukuthi lo muntu umungameli owakudala ubeza cedisa udubo lwakhe kanti-ke ucine vele sebaleka kungelanto ebambekayo engasisiza ukuthi senelise ukuthi siphethe lo msebenzi into ekhona okwakathesi ukuthi nxa sehambile njengoba into leyi iseza kumele ibe sezandleni zikahulumente sizabe sesikhangelana lalo okhona njengoba laye vele wayeyingxenye yombuso walo odlulileyo so kutho ukuthi sizabe sikhangelana laye sibone ukuthi uza kwenza njani
liza kwenza njani sibe nxa usithi laba likhangele khonapho kuyena lo osengumongameli
Dube kumele sikubeke sobala mina angithandabuzi i-Gugulhoond yafonwa uhulumente yasaphothwa uhulumente so uhulumende nalo okhona kumele abe responsible kumele athwale umlando we-Gugulhoond ngoba akulunganga ukuthi sithathe izinto zikahulumende sizikhuphe kuhulumende sesizifaka ebantwini sithi abantu babe yibo abanikazi bakho lokhu kwafonywa njenge-army ngohulumende indaba sifuna ukususa kuhulumende sikufake ebantwini
kukhanya ngisibile abantu nxa ubala labakwethula kubo-WhatsApp endaweni ezinjalo lokhu bezondile sibile okunye okumangalisayo ukuthi uhambe ngakulungisanga khonokho pho ke nxa sesikhangela-ke abantu ngokukhuluma kwabo akumelanga ukuthi bazithobe nxa ukuthi umuntu usebhubhile isinto sinjalo yini
abangeke bazidoba ngoba abantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzabe le nto ebambekayo into ezadokozisa ozulu especially ngapha esindebeleni manje vele kathesi almost 40 years kungelanto yenzakalayo so abantu badanile ngenxa yokuthi khona vele akula nto yenzakalayo akula noma oyedwa othengisa yena ukuthi khona bafuna ukuthi linto ilungiswe yikho kule problem khona ngoba akuthembisi
umugabe ubhubhele eGlen Eagles Hospital kwele Singapore ngolwesihlanu ubeselesikhathi eside eselatshwa elizweni lelo akwaziwa ukuthi ubulewe yini Luqhubekela phambili ukudlakela kwele South Africa lapho kuhlaselwa khona abantu bokuza abaqhuba lokhu abaguqela inhlanganiso yabachayeli bezimota ezinkulu eye All Truck Drivers Foundation lezimzansi wethu bathi bekumele benze umhlangano lamhla lobhekicele umphathintambo kahulumende obona ngendaba zekhaya omunye walabo kade besemhlanganweni lo ake size ukuthi uthini ngodaba lolu
umphakathi bethu uzokhuza uthelezi wahluleka ulokhuzana umphakathi wamshiya phakathi kusho ukuthi umphakathi usowucanukile
singathi-ke kutshoni khonokho-ke baba
kusho ukuthi phela umphakathi kahle kahle use uthi awuqhubeke ungamini
singathi-ke kuyaqhubeka kumbe kunjani
kuyaqhubeka ngibheka kuyaqhubeka
Yebo besibona lapha amavideo abantu abanjengamaZulu bengani kuthiwa baya eHillbro kambe ungabe uhamba njalo
Hayi angazike kodwa nami ngisakuzwa nje ngendaba ukuthi kunjalo kodwa into engiyibonayo njengoba kunje into engekusalawuleka le ngaphandle ukuthi nabantu bangaphandle bephume akukho kokuphinda kulawuleke ngaphandle kwalokho
Singathi ke ngokubona kwakho ubona ngani kuyaqhubeka sibili
Hayi ngiqhubeka ngempela ngoba basho bebonke futhi okungangokuthi uma ngibuka kuzoguguka neKwaZulu Natal kuvele kuzoliwa straight khuluma ukuthi impela kuliwa waya mthini sibona ukuthi iyahlula noma senqoba
kodwa ubona ngazani kuyophumani kukho konke lokhu baba
yi baba phela into ekumele ukuthi uyazi uSiri Maphosa uvotelwa abantu baseSouth Africa. Iminister zonke ezikhona zivotelwa abantu baseSouth Africa. Yabo. And njengoba abantu baseSouth Africa bengasayifuni le nto eyenze kungashintsha ngisho umthetho sisekelo eSouth Africa. Ungase kusena ushintshile, usuvumile ukuthi akube nje. Ngaphandle kwalokho, ngeke kuze kwenzeke phela ukuthi thina sizovuna ama-foreigner ezodlala ingqondo yethu esixhaphaza ezweni lethu. Ngeke kuze kwenzeke lokho.
Lo ngomunye wabantu abasebenza lenhlanganiso ezigoqela e-All Truck Drivers Foundation leMzansi for Sure uthi bayenze umhlangano lamhlanje loMongo Sitho Buthelezi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umnumzana Vincent Twangirai umtakamoyi uMorgan Twangirai namhla unqobe kukhetho lokudinga ozamela iGrandview South edalela ePhalamende. Bekulamabandla ambalwa abencintisa kukhetho lolu. Indawo le yayiphethwe ngunkosikazi Bimbayi Twangirai Java, utadewabo kaVincent. Kudaba olufanayo, umnumzana Hlalani Ngoni obemele ibandla leZANU-PF unqobe kukhetho lwe-by-election eMangwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le iStudio 7 lizwa iphuma ngapha kweVoice of America eWashington.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola.
Kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokwenziwa ngabantwana abasakhulayo. Siyabona abantwana abaningi abasahloniphi, abanye loba nxa behlonipha bangenwa ngokunye esingazi ukuthi kuvela ngaphi. Ukuze ngixoxe ngodaba lolu ngilobaba uCloud Mhlanga okhona ngale ke kobulawayo. Baba Mhlanga, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, linjani baba?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi kwini osokusenza abantwana babe ngamahlongandlebe kangaka?
I think khonokho nje izinto abantwana sebesiba exposed yizo kakhulu insuku zanamhlanje, kakhulu ama-TV wona lawo. Yikho lapho okuningi lapho abafunda khona izizwalezi nokungagqoki kuhle nenhlonipho lani lani, izinto zonezi nje abazibona kumathelevishini kakhulu. I think amathelevishini nje asebulala kakhulu abantwana.
Singathi kudala phela umntwana wayekhuliswa ngabantu. Ukuthi lami nginje umntwana akho ngambona ngimkhuze ngenze konke lokho. Khathesi kuyenzakala yini khonokho?
Khathesi kukulutshwane ukukhuza umntwana khathesi licala kumzali wakhe. Especially ungakhuza uze umtshaye kumbe umthole wona kuze umtshaye, akugcina kusiba ngumsindo omkhulu.
Kwenziwa
kuyini? Abantwana bagcina beni asazi kumbe zinsuku zanamhlanje. Namhlanje nala ama-rights nala uyayo nala ukuthi kuthiwa umntwana ulamalungelo and stuff, yikho okuphambanisayo kakhulu. Ngoba abadala sebesesaba ukuthi babe banqanda abantwana. Ngomntwana sinxa kumbeni ngumntwana kamakhelwane nxa wamkhuza wambucina umtshaya, so kusiyafika abadaleni sokusiba ngenye indawo engasiyona leyo. So yikho kugcina kusenza ukuthi abantu bayesabe even ukukhuza nje umntwana bangamboni wona, yilo hlupho lisuka libe khona.
Yes, ingathi kuyalungiseka yini khonokho esintwini?
Ya, esintwini ungalungiseka, but njengo kathesi phela sesisokule lama-politics nalawa khona, anti nawo bafake imithetho ukuthi umntwana uli-right ethile. Yabona, I think vele kuyashupha. But nxa kulandela isintu nje, ngoba thina sikhulele emakhaya abadala ade besikhuza besichawa lapha nalaphana, kube kungabi lezi nkulumo eziba ziningi. Kodwa kathesi emadorobheni akukhanya kuba nzima ke.
Singathi emadolobheni kwenziwa kuyini ukuthi kube nzima kangaka?
Akumbe isikhiwa yona sonalezo. Singa abantu bathathela kwamanye amazwi kakhulu. Isikhiwa sonalezo. Ngoba ungakhala ama-TV kathesi iyovela phambanisa abantwana. Ukuqhola okuningi uyathola ukuthi umntwana babe imithetho izinto akwazidlala kuma-TV. Abantu yabona. So yikho khonokho okuphambanisa, ngoba phela ama-TV mostly izinto zonezinye izinto zemazweni ababezivukela.
Yes, siyakuzwa Mhlanga ukuthi isikhathi sethu yiso sesidliwe uMangoye. Nxa ungavalelisa uZulu ungathini pho ngabantwana? Kubalaye mbijana abantwana ngamafitshane khonapho.
mina ngithi abadala babazame sibili ukuthi bakhuza abantwana kakhulu bengayabantwana besona ngendaba zokuthi kusasibe lamalungelo.
Hayi-ke siyakuzwa baba Mhlanga, lapha bengixoxa-ke lo baba uCloud Mhlanga ukhona ngale-ke kobulawayo. Sibongile kakhulu ungadini lokusasa baba Mhlanga.
Hayi kulungile.
Nginethemba lokuthi siyahlangana singamaphiliyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKips Dube lilale. Womanje sike sizwe eziphathelane labatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Munashe Mtutsa okubandla elezano PF sixoxa ngembali kamnumzana Robert Mugabe buti unjani
hayi
mina ngiphilile ngiphilile buti awusitshela umbono wakho mayelana ngempilo yakhe
ucomrade RG Mugabe umuntu othi ngasikhuluma ibizo lakhe a lot of emotions are raised. Wonke umuntu ozitshule youth, anyone who's under 35, sikhule simbona engu-president since 1980 kwaze kwafika kathesi. Ube yi-revolutionary, ube li-comrade elikhulu, ube part of ababi benkululeko abayenza ukuthi sibone ilizwe sikilo namhlanje. So uthe engene elizweni lapha, ungene engumuntu ongene elama-socialist programs amaningi esabone in the first 10 years of his president. We saw the building of izikolo, izibhedlela, lama-university indawo yonke le. So ngumuntu obekhona sibili obenemqondo wokuthi eqinise isizwe ekazi se-Afrika, eqinise umuntu onsundu, umuntu omnyama.
Kulabanye abathi ngeke bathakazelele impilo yakhe ngenxa yokuthi eningi labantu labasakhulayo bayakhalala besithi hayi asikatholi umsebenzi. Lo ngumsebenzi kaMgabe, wena ungathini ngalokho?
UPresident Mugabe, from the period siqalisa iLand Reform Program ngo-2001, initiated the program ukuthi ama-cure ezengagovernment engayenza. Kwaba le Land Reform Program, abantu abamnyama banikwa iLand. That program iyayenza ukuthi izondise ama-cure asitshaya khona nezijeziso zemnoti esithi ngama-sanctions. All this trouble that we have made, it started in 2000. Of course, abantu bengakhuluma kuleyo and they want to blame it on one person. We can't do that. So wonke abantu abangasebenziyo abangawani kula ma-problem, it's not because it's all.
Kodwa
Mnashe, but we cannot accept it.
Okunye okwaletha ama-sanctions udaba lokuthi bona babe sithi uhulumende owayengumongameli uRobert Mugabe wayengahloniphi amalungelo abantu.
Siyasikhangele phela ukuthi i-hypocrisy yama-Americans, i-hypocrisy yabantu abase-UK, abase-European Union. How many human rights abuses are being done ama-countries anjengabo-Saudi Arabia, ama-countries abadila labo ngenxa yokuthi bafuna i-oil yabo, they tend to look aside. Zakathi se-America uhambe usesaba ukuthi ipolisa lingakudubula kathesi ngenxa yokuthi ngumuntu omnyama. How many abuses like that are happening in other countries where the United States ilaphile friendship labo simply because bafuna ama-resources abo? Why is it so that Zimbabwe they make a lot of noise? Kathesi South Africa bekule xenophobia, people are being killed. Why is it thule? Why singakuboni ku-CNN lakubo-PPC lakubo-Al Jazeera ukuthi abantu bayabulawa e-South Africa ngabanye abantu abamnyama? It's simply because i-agenda yabo is an agenda against black people.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi Mnashe, kodwa sigqiba uhlelo bengicela ukuthi unikeze imuli yeZimbabwe amazwi entuduzo.
Okay, u-comrade RG Mugabe is an unparalleled hero, not only of Africa but the whole world. He's the hero of every one person olama-aspirations of socialism, olama-aspirations okuthi wonke umuntu esiphithe umnotho wawo. Ukuhamba kwakhe akube yi-lesson to each and every one of us. Laba bathi bona waphambanisa, let this funeral become that change the point to everyone to realize what you speak for. Today, our mama is valentine. That our youth cadets are benefiting from the land reform program. Today, we've got artisanal miners benefiting from our own resources. Today, we have farmers, we have miners, we have artisans. From especially illegacy education system, we have professors. Cadets are my friends in America simply because of the education legacy that was left by Comrade RG Mugabe. That legacy we should hold dear so that we can move on with life.
I see kuzwile mnashe ngiyabonga kakhulu ngokwengena kuhlelo lwethu labasakhulayo futhi.
Ngiyabonga manje.
Isikhathi du mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike. Sike singene kwezokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Bengifuna ukuthi sikhangele kumahubo 24 verse ka-1 ithi yona umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo, ilizwe kanye labakhileyo kulo, ngoba yona yawusekela phezu kwezilwandle, yawumisa phezu kwamanzi. Ngubani olelungelo lokukhwela entabeni yenkosi na? Ngubani ongangena ethempeleni layo elingcwele na? Ngulowo olezandla ezingelacala lenhliziyo ehlambukileyo, ongaphakamiseli umphefumulo wakhe kokuyize, longafungeli amanga. Yena uza kwamukelwa isibusiso senkosi lokulunga kwaNkulunkulu umkhululi wakhe. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuba sike sizwisise lindaba eqakathekileyo kakhulu okumele izwisise yithi abantu abadalwa uNkulunkulu. Kumele sibe kwazi ukuthi lumhlaba ngowenkosi. Ngiyakwazi ukuthi nxa sikhangele imbali ezehlukeneyo siyakwazi ukuthi saba khona amakhosi amakhulu, sokwake kwaba khona imbuso emkhulu kakhulu kusukela kumbuso kaFaro kusiza kumbuso eyakathesi emningi esiyaziyo yabeseRoma, lapho kubusa oHitler, lapho-ke kubusa iBhilithane isaziwa ngokuthi umbuso wayo usuka lapho ilanga liphuma lize liyetshona. Kodwa siyakwazi ukuthi yonke leyo mbuso seyabuya yahamba ngenxa yokuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo. Kulo mbuso ongapheliyo, umbuso lo ungankulunkulu, yiwo lowo mbuso-ke onguwo umhlaba wenzelwa wona. Abantu abaningi abakunanzeleli khonokho. Ngesikhathi esiningi nxa siphila lapha emhlabeni siyasibone ngani yithi abanikazi bomhlaba, abanikazi bezinto zonke ezilapha emhlabeni. Ikanti iBhayibheli liyasitshela okokuqala ukuthi umhlaba ungowenkosi kanye lakho konke okukuwo, ilizwe kanye labakhileyo kulo. Kutsho ukuthi okwesibili, labantu abaphakathi komhlaba ngabantu bakaNkulunkulu. Lazo zonke izinto esizakhayo, esizibumbayo, esizenzayo ngezikaNkulunkulu, nguyo sivumeleyo. Nxa ngikhangele ngesikhathi sakathi singathi wonke umuntu lapha emhlabeni uliloja ngoba umnikazi womhlaba uNkulunkulu. Kodwa-ke siyafika esigabeni lapho labo-ke abalojayo lapha emhlabeni bezibone ngani yibo abanikazi bomhlaba. Manje livesi yasikhumbuza ukuthi umhlaba ngowenkosi, ngoba yona inkosi yawusekela phezu kwezilwandle, yawumisa phezu kwamanzi. UNkulunkulu nguye wathi akube lomhlaba, wehlukanisa amanzi lomhlabathi, nguye owalungisa yonke into. Siyabala njalo laphana ukuthi manje nxa uNkulunkulu enguye umnikazi womhlaba kutshoni kithi na? Okokuqala, isikhumbuzo esokuthi loba sesakhe njani lapha emhlabeni, kumbe umuntu esezibone sethuthuke kangakanani, kumbe umuntu ebusa abanye lapha emhlabeni, kumele abekwazi ukuthi yena lumhlaba labantu.
Yes, siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo, sehlala ke ngeviki ezayo. Walivalise moyeni ngokhipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.